siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni.
Angiboni kusilethela inguquko eyangaphi bomo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini, National Vendors Union of Zimbabwe, NAVUS, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Kodwa ikhansili yakobulawayo iyakulandula lokhu. Kweziphathelane labatsha silomculi uthe Zani Sibanda osichasisela okuningi ngomsebenzi wakhe.
Ndihumba chivandana chisinga ndivopake nechinahala ndozvida ndozvitonga ndozvitema ndozvitutumadza abasezinebeleke bangibiza ngokuthi ngingumdawini uvodo zisibambisa sela mabala zayobika enkosini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe. Iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni ngokususa ibandla leZANU-PF embusweni. Abaqoqe lokhu kutshengisela abagoqela umnumzana Ivan Mawarire bathi uZulu kumele akhalale umsebenzi ngolwesithathu langolwesine kuyona le iviki. Umawarire labanye bakhe bathi bayethuselwa ngamapholisa, kukanti baningi ababotshiweyo endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kwalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi ubona njani umzabalazo wokutshengisela lo.
Kusiya phambili angiboni kusilethela inguquko eyangaphi komo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa. Akakwazi ukuthi athini layo uphelelwe. Eqinisweni abantu bazahlukuluzwa kuphela kuyiwe phambili, njalo njalo behlala behlukuluzwa, kodwa eqinisweni uhulumende lo uphelelwe. Anti napho thina masaba kade bekhona pha kubo UK bezocela izimali. Inzuzo abangabe beyitholile lapha sonzuzo yangaphi, ngaphandle kokuthi banikwe nje izithembiso zokuthi hayi no sizakhangela kusasa ukuthi singaya ngaphi. Eqinisweni uhulumende lokalamali and abantu bekungaba kuhle ngakade bengaziqoqa ngendlela eqondileyo. Uhulumende lo kufakwe ipressure lama-political parties aku-opposition lawo asebenzela abantu ukwenzela ukuthi uhulumende lo ngepressure engafakwa kuye phambili engxenye kungaba lo hulumende omanyano okungakhitshwe. Eqinisweni akula lutho oluphumayo la.
Nxa sikhangela ukuhlukuluzwa okwenziwe abantu ngamapholisa labo abaqoqe ukutshengisela lokhu asebedingwa ngamapholisa, ubona beqhubekela phambili yini ngohlelo lolo?
Angiboni beqhubekela phambili okuya ngaphi. Angiboni besiba lamano okuthi bakwenze lokhu ngokuya kwesikhathi, ngoba eqinisweni kanti vele sizibuze okwenziwe baze bakwanisa ukuthi banelise ukuthi baqoqe into enjengale kusukana lezi ezidluleyo. Bengakuqoqanga kunyanga edluleyo la kunyanga lezi ezinye ezidluleyo kuyini? Kanti vele inhlupho lezi vele zikhona inyanga zonke lezi. Kusitshengisela ukuthi okuyinto lokhu bekuyisivukampunzane. Ngaso kusenziwa ukuthi kuthiwe kuyaqoqwa kuzahlupha vele kabakwanisa ukukwenza. Kuphela lo hulumende usesenza singathi ngesilungu usedescender with a heavy hand ebantwini, okuyindlela yokuzama ukuthi ahle abenze badangalale inhliziyo baluze ihope kwenze ukuthi kungayindawo.
Lowo ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini eNational Vendors Union of Zimbabwe, INAVUS, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Umnumzana Timaka Peter isiphathamandla senhlanganiso le, yona elenkokheli eHarare, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Sathi singena emhlanganweni kasi kukontribuita khonapho emhlanganeni wona lo sikhuluma ngama-problem esibhekana nawo thina njengenavuma then amanye ama-organization alapha emathebelende bahlasa ukuthi leyi organization leyi ivela ngaphi asiyazi la thina singama-organization akudala so bavela ngaphi laba asibazi njalo futhi lingababizi bodi bazasihambanisa sebenza ukuthi abantu bathwale estrit
kodwa babekutsho ngani lokhu nxa kuyikuthi linhlanganiso ebhalisileyo ngokusemthethweni elelungelo lokusebenza ingqe ngaphi elizweni
thina konke sinabo bcause i-organization yethu isebenza lapha kuflawa isebenza lenye i-organization yakudala and ipaitia barokusebenzelana manye ama-organization athiyeneyo then kwasekubuya eyinye ethe yona mina ngari ngarejistanga kuthiwa kuminista waminista wani kuthiwa ngu-centrion ngapha thina sili asikwanisi ukusisebenzelana
obunye ubufakazi olabo ukuthi lokhu ebengafuni ukusebenza lani yibuphi
right ukuthi kathesi kungaba nama-program abasabanika ama-details ethu wonke thina isebenzela silapha kobulawayo but abasasiboneli sesibizwa ngabanye ukuthi kube kulo mhlangano izolo kulo mhlangano ngelanga elinje sesibizwa ngamanye ama-organization
kuyini eselikwenzile ukuthi lixoxisane le-council ngalolu daba
right sibe sikuprocess yona leyo ukuthi kathesi kule-pressure kakhulu especially kuma-leaders ethu but sibe singabantu kade sesisebenza phansi ukuthi right siyenzeni sibhale incwadi ikhambise khona ngani into iprocess esinayo kathesi
umsebenzi liwuqhuba njani khona ngapho kobulawayo nikumbe lokho elilo hlupho lokuxotshwa ezitaladini lokunye
uhlupho lukhona kakhulu lokho kuthiwa west ngoba lokuxotshwa ma-streets lokuze le-council but i-city council siyenza kokuthi lapho eyabe lingathuli khona sebeyikhona behlezi khonapho kokuthi vela lina-chance yokuthi lingatshontsheli ukuthengisa kumbe lenze bona bathe kuthiwa yi-seat of things yaziwa ngokuthi town ehlanzekileyo so sifuna ukuyimentena lokhu injalo so kuthiwa lingadwala estritini kuya sinaso kungasakhanye ukuthi itown yethu i-smart futhi namanye ama-town
bona nxa libatshela eHarare bathini
ya isincedisa kukhona yiba basinike i-advice ukuthi right bhalani incwadi liyikhambise then ilize ukuthi baphendula besithini then impendulo yangkhona sesibanika bona sesizasinyathele sisonisa
Lo ngumnumzana Admire Kapita isiphathamandla senhlanganiso yeNavos ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economies Association elogacha kobulawayo uNkosikazi Deborah Mkasa ufakazile amazwi kamnumzana Kapita kuStudio 7 wagcizelela ukuthi inhlanganiso le isebenza kuhle eHarare njalo bayeke besebenzelane layo. Kukanti ulethemba isalungisa amaphepha e-registration ukwenzela ukuthi iqhube kuhle umsebenzi kobulawayo njengeHarare. Asizweni ingcazelo kaCounselor Thabita Ngwenya ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngabathengisa isitaladeni kobulawayo e-housing ngalolu daba.
Sake sahlangana lama-vendors members kumbuthwa i-association whatever kodwa bengama-different groups like abanye besibarepresenta abantu abagogekileyo abanye bathi barepresenta abantu abanjanjani then sase sithi thina kuyabe kukuhle ukuthi nxa lilesikhalazo sokuthi lisola okunye liwusolayo concerning ama-vendors kungaba njani ukuthi lisiku-addresse ukwenzela ukuthi once we-address to the national structure services address-e kuyo wonke umuntu kuhle uku-addressa inhloko inhloko ibisitshela abanye bayo ukuthi hhayi kumele kube nje kube nje sekuyipholisi evela kunhloko bona bangaqale bavumelane njengama-association amaningi bavumelane le nhloko yabo kube seku-addressa-ke kube yipholisi whatever change ibe effective ngiyagcizelela ukuthi ubulawayo angikaze ngizwe ukuthi bayala ukuhlangana labantu abacela ukuthi bahlangane labo
kwenzakalani edolobheni lakobulawayo ngabathengisa impahla ezitaladini ama-vendors lawo
allright maphiwe indawo yokuthengisela dizandle islanders kuyabhongahle abanye nabo basendleleni le usuka ku-6th avenue usiyafike e-camp laphana e-rose camp bangapha langapha komgwaqo abaye bangapha ngase-stanley square abanye ngapha ngepolice bathengisa kuhle laba abathathele impahla bayabe bephiwe ama-base kodwa ama-base akhona engxenye bebona bengathengisi masiyani impahla zabo engxenye sebeseyazimela nje lapha abangazange baphiwe khona ngenxa yokuthi umumo welizwe o-economy unje kusuka kube lokuxabana khonokho ukuthi abantu besebeseyathengisela lapho abangaphiwa ngakhona ukuthi bathengise even emalokishini kulama-base amele abe allocated to people kodwa sekungcono akusagqokozeli njengalaphana kuqala last year kungcono kukhangeleka ngcono kathesa
lo ngucounsilor Thabita Ngwenya umgcinisihlalo wekomiti ebona ngabathengisa izitaladeni e-housing committee sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngese lichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Lantondolo izondiwo ndikini Lantondolo izondiwo ndikini Lantondolo izondiwo ndikini
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo Namhlanje lomhlabeleli osacathulayo uTezani Sibanda yena oyedule idlalade lakhe lakuqala ngozibandle Utezani insizwa edabuka kithi phansi le emaphaneni ePlumtree kwamangubo ehlabela ikwele South Africa. Uhlabela ezomdabu ezigoqela ezamantshomane, indazula, iwoso kanye lehosana njalo isihloko sedlalade lakhe leli sithi Tsholila Ntondolo.
Sizilani bakalanga sizilani ilove shilenye Sizilani, ilove ndazula, sizilani, ilove wosana, ayoyewu, ayelele, ayoyewu.
Kambe kungaba kuyini okwenze uTezani wakhetha eza kudaladala yena engumfana wesimanje manje.
Amaculo womdabu ngabona ebalulekile kakhulu kimi ngoba mangibuka imiculo kahle kahle kuhamba kanje abanye bacula eminye imiculo engayisiyo eyomdabu nako kulungile futhi ngaleyo ndlela ke mina ngase ngibona ke ukuthi umculo wakithi kahle kahle omdabu usalele emuva kakhulu ngabona ke ezinye intobo ke zabantu noma ke ngabona ke kwamanye ama tribes abanye abantu becula amaculo abo masibheka kumaZulu ngabona becula ke amaculo afana nabo maskandi nabatwana becula owabo ngabona ke ukuthi owethu umculo kahle kahle owesikhalanga awukho totally ngase ngibona ke ukuthi ngibale ke lo mculo Mayile neliculo ngangicula ngentombi kahle kahle eyayilojoliwe kodwa lapha eyayilojolwe khona le ntombi uthole ukuthi ayisebenzi lutho masiza ke kwezekhaya ayisebenzi lutho ma indoda yayo ibuya noma ihambe iya kuphi kuphi ma seyibuya le ithole ukuthi lo nkosikazi akapheki akakhi amanzi akayenzi yonke le misebenzi yasendlini noma ke ngithi yasekhaya le ndoda ke yayisecula ngokuthi lo nkosikazi wami kahle kahle akakhoni lutho nje la ekhaya noma ukupheka ukupheka noma ini akakhoni kodwa ke ekugideni hayi wayeyintshantshi impela lonkosikazi ngoba wayethi lapho ahamba naye khona nama kunemgido kunani ethi hayi noma ihluleka konke okwasekhaya kodwa emgideni hayi ngimphethe ngoba hayi ngimphethe yena
mulumbo gwebutatu okati iwe kumihako lema nolebanene apha
andile bane kumiha kolema mutsekri mwanana oyu waka emba elila kwazi nekwa ka lobogwa bakati besika kweno abazongamukila zvanana bakati besika kweno vionkama ingati nlanda
abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapi amazwi
balandeli bami okokuqala ngizothanda ukubonga kakhulu ngibonge ngendlela abangamukela ngayo kwezomculo bengithanda ukuthi ngibaxwayise ukuthi ukuthenga umculo oyi-original kwenza ukuthi umnikazi wamaculo athuthuke aye phambili so siyabacela kakhulu ukuthi ma bezothenga baqale babhekisise ukuthi kahle kahle isupport yabo ishoni ukuthini
hayi taboka sibanda wonekani
ndimtana ntema mtana ntesana na weganda nyolo ndakapinda ngazikulu dzihokola dzikalovanya matobo ndihumba chivanda na chisinga ndevo kwake nechina hala ndozvida ndozvitonga ndozvitema ndozvitutumedza abasizineveleke bangibiza ngokuthi ngingumdawini uvodlozi sibande sasela mabala sayobika enkosini ngiyabonga kakhulu kuba nani zoko zakithi mbonga kakhulu kunina mthwakazi omuhle ndipama ndivoka kakale kwazo kwazo umoli bana bebuhle bana bebulilima musale zvakanaka
Ai la khoma ka muango mthwakazi kwanele Oliver lelisayo muntunga melenkomo
jabule au shaye jabule
Ukuzigqiba ezanamhlanje kesikhangele ebesilaso kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo iningi likhonona ngokuhluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe njalo abanye bazibuza ukuthi kambe le ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo nosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.